Omunye wabagqekezelwe ensukwini ezimbalwa ezedluleyo ngunkosikazi Sipho Ncube webhukwini lakwamadlewudlewu wathi isiga sokusela lokhu yikuba amasela la agqekezwa ehlomile ngezikhali zokusaha izihluthunelo ekwadula njalo lezivalo.
Ntontshela mhlaka 21 January ngangingekho ngiye lapho engibambabamba khona. Ngabuya sokuntambama ngathola iminyango ikhamisile kugqekeziwe. Ngalelo langa kwathathwa ukudla kuphela. Ukudla kodwa kunje okunjengabo flour, rice, amadrinki konke engangilakho endlini. Kwahamba konke. Ngazophindwa futhi ukutshontshelwa mhlaka 1 April. Ezivalo ziganyuliwe kwakhitshwa izikopela kwalahlelwane.
Kuzehlakalo lezi, uMancube uthi abomthetho kabasondeli loba bebikelwa ngalobu bunzima athi busabalele kulesi sigaba.
Emapholiseni akula nto esiyitholayo. Siyathola khonokho kuphela ukuthi utshontshelweni lani, lani kubhalwe phansi. Kutshela ukuthi hamba siyabuya kuphelele khonapho.
Omunye njalo okhathazekileyo ngalolu hlupho lokusela lokuxega kwabezomthetho ekuxhaseni izakhamizi ngunkosikazi Legina Sibanda wesigabeni sinye.
Alibana uhulumende amasela lawa uyavuma ukuthi nxa esebanjiwe ahanjiswa enkambeni agwetshwe apike sibili umuntu abuye esefunde umthetho lokuhlonipha lapho ahlala khona ezakhamizini. Manje uhlupho olukhona umuntu uyabanjwa 2 days sephunyisiwe ekambeni khona ngale.
Odidekileyo njalo ngunkosikazi Olita Khumalo omele ibhuku lakoliva wathi ukusela lobu bubangelwa yisomiso sendlala kodwa abomthetho loba bengaze bebikelwe ukukhuthala kwabo kuyaxeka.
Ayiswela beliqonda ukuthi lingene endlini yomuntu lifike lithathe igrosali yakhe yonke igokoko lempuphu eliyabe liphakathi lithathe yebi report ihambe sibili emapholiseni. Bathi hayi siyabadinga laba bantu lani lingababona sincedisane. Pho into yakhona a
ubusela lobu bubikwa njalo ezigabeni phose zonke zenkayi ngokutsho kwenkokheli zomdabu kulumango kubuye njalo kukhale lezakhamizi zedethe ezithi ubusela lobu sekuyimvama. Engxoxweni lesikhulumeli samapholisa eMathebeleland North umnumzana Glory Banda uthi uyakuvuma ukuba sokulokugxekeza emaphandleni kodwa uthi isigaba sebubi yiso esikhokhela kulolu hlupho.
Lokhu kuvame kakhulu esigabeni senyathi lapho okugcwele khona otsheketsha abagxekeza emizini yabantu njalo singathi hlale siyababopha. Okwakhathesi singezake sithi sekunzima kakhulu kusabelo sonke.
Ebuzwa ngokungasondeli kwamapholisa ukubikwa izakhamizi zeMenda, uBanda utshelela umsakazo ukuba angeke akuvume kumbe akulandule lokho. Kodwa uthi okubalulekileyo yikuba izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lamanye amalunga ezigaba amanyane abumbe amakomiti okuvikela izigaba awe-Neighborhood Watch Committees azaba ngamapholisa ezigaba ukuze abaxhasane labo ekulondeni lamasela. Kwayise kakhulu izakhamizi ukuba zidede nxa sezithe zahlaselwa izigebengu lezi. Wengezelele njalo ethi kuyimvama ukuba abanye bagcine bebulawa kumbe belinyazwe nxa sebethe bazama ukuzivikela. Ungezelele njalo ukuba akukho emthethweni ukuba izakhamizi zibeke isandla lamasela nxa sebethe babanjwa kodwa uthi kufuze amapholisa esigaba kube yiwo aphatha laba phambilini kokuba bahanjiswe enkambeni kuyajeziswa ngumthetho. Ngimele iStudio 7 ngesenkayi ngingunokuthaba. Badlamini.